So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siya hlangana kweze kuseni mthokazo omuhle ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC umnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele edalele nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadale omabili ephalamende ele-National Assembly lele-Senate. Kodwa abe-TCCC abahamba lomholi walelibandla umnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolwa lukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe e-Middle East izolo emizameni yokubhula umlilo olakho ukubangelwa yimpi phakathi kweHamas le-Israel kulumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCCC umnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa amabizo alabo abazancintisa bebamele kukhetho lwama-by-elections kudale le-nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadale ephalamende omabili ele-National Assembly lele-Senate. I-nomination court izakwamukela amagama alabo abazancintisa kusasa. Sixoxele sikhulumele sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni.
Ye ngempela simatasatasa nje sesenza ukuthiwa ngama-final touches silungiselela khona lokho ukuthi my nomination court nje this time sifuna ufike ekusena sifuna ukwenza kwenzakala ngoJuni kugcine sokuyiwa emakhodi kwathini hhayi sifuna ufike ekuseni ngempela bethu bevula besibone lathi sesikhona sesiwafakile amaphepha ethu.
Kukhetho olwedluleyo abantu ababikwa bancintisa besekela uChabangu ama-double candidates e-TCCC akula ngitsho loyedwa owanqobayo. Libona linqoba yini ngalesi sikhathi?
Bengingazi ukuthi kulalabo abangena kuthiwa ngama-double candidates kababa uChabangu. Engikwaziyo ukuthi njengonobhala jikelele osabambile kwalesi sikhathi uyena okhangele nge-administration of the party. Ama-efforts wonke lawabonayo esenzeka nge-election kule hlandla lidlalileyo a-proud ngalo. Namanje nje ubhizi ulungiselela lawo ma-by-elections benginaye namhlanje is in high spirits, u-excited ukuthi ama-candidates ayiwo vele ayekhethwe ngabantu ngokutsho kwakhe babuyelayo and ulethemba lokuthi bazonqoba.
Abe-TCCC Phugeni abahamba loChamisa bathi uChabangu usetshenziswa yizanu sowadla wakapula njalo lapha uzama nje ukudiliza i-TCCC. Uthini ngalokho?
Ayiyo phela into elula leyo. Angithi even nasesikolo umuntu wayethi uma engahlulwa yilutho aqala ukuchothoza ukuthi wena ucakile, wena umude, wena unjani. Hhayi, asizukusiza lokho. Uzokwazi lokuthi nejaji lithe lona umantshi uthe yena maamaphepha elethwe ecourt ayisoma ukuthi ubonise ukuthi mina ngiyinjaji yokuthethisa okanjani. Letana amaphepha lana likhulume indaba elize ngayo ecourt. Wasethi even ukuthi bakhulume ukuthi bani banisetshenziswa izanu bengasayilethi yona izanu ecourt because abona muntu obaleleyo ukuthi abalethe izanu yakhona ecourt so that ikwazi ukuziphendulela. Wawuchabanga akasetshenziswa izanu. Lokho kwakukapula ukuthi uthi bona maybe bawakapula kuzanu mina ngisebenza laye mina ngiyazi lobunzima ngendawo zezimali okukhangelwane lazo. So hayi lokho kwakukapula ngazi ngikhuluma lawe nje uphezu kokuthi abuze phela lo ababa yathi bethola izimali ngesikhathi la ama elections ukuthi kanti imali zafikayo kwafika malini zasebenza njani ukuthi akwazi bese reporter ke kunhlanganisa ukuthi kwahamba njani. So bona abalokhu bekhuluma into eziningi-ningi nje bekhuluma kabi, ngiyathemba ukuthi lokho kubizwa ngesilungu kuthiwa yi-audit kungakhangela kahle kusoze kupointe kuba kuchaba kuzopointa kubo bona laba abakhuluma izinto abangazaziyo.
Umnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, yena ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkhwananzi yena uthi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe.
Hathi ngeke sikhulume ngoTshabanga, uTshabanga solunga lo mhlangano wethu we-CCC asimazi asilani laye. Esikwazi ukuthi izalo PF yebangela ingubevanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceke yimuli yeZimbabwe.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election, lina liyiphatha njani?
I-by election leyi ayikho emthethweni, akufuzanga ibe isenziwa. Yisho isinqumo esisikhulumile ethu ukuthi hayi ama-recalls la ayenziwayo akho emthethweni. Ukuphuma ekhotha isiwo umthetho wezimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana omnankagwala abanye lakhe bezama-ke ukuyeyisa imithetho yelizwe lo, kuyeyisa umbono wekajikelele wezulu wezimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi banele izigaba zabo edalele ephalamente.
Njengoba sekwenzakele, iwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligoqe izandla?
Amanye angikhona ngeke siwakhulume vele ku-2-7 kuzulu wonke ngoba labo phela bayabelalela bezandla. Kuningi esikwenzayo esizakwenza, bazabona sekuphuma ukuthi hayi siyenze lokhu sayenza lokhu okukuvikela ukuthi into lezi ezenziwe ezinkemthethweni zimiswe, zimiswe namuhla, zimiswe forever, ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokho?
I-SADC ibona ungana singayigijimeli phambili kakhulu, asimeni sibone ukuthi izithunywa zeSADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni zizohlangana lomkhokheli wethu advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasi edlulelo.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Selikubonile na okusemaphephandabeni? I-Chronicle ithi phakathi kwezimota zikamasipala wakobulawayo ezicitsha umlilo ezilitshumi lasishiyangalombili 18, ezine kuphela 4 yizo ezisebenzayo ngoba ezinye zifile. I-Herald yona ivika ukuba ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections awedale lephalamende aza kwenziwa ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC kuleli dale lamakhansila ngomnumzana Sengezo Chabangu. Sesingena kumbiko elisithumele yona.
Njana kwistudio 7 njana nasiyaphila nasiyakhala sibili ngoTshabanga lo. Utshabanga lo sesibulalele izinto zonke zonke zonke. UTshabanga yena vele ungubani lapha elokuzini? Ungubani sibili? Ngoba mina into engayizwisini ukuthi abantu bezanu bayamukela incwadi evela kuTshabanga engelasidingo sikaChamisa ngaliphi? Ngaliphi kade ziphothi lahlisi izilokuzela isicelo sabantu be-CCC yavuma ukubalokuzela ukaChabanga? Ukuthi yena uChabanga wangikhona ulani, kuyini akwenzayo? Andilebona ukuthi into zosetshenziswa izanu lo kuthenga. Thina sifuna ukuthi ilizwe liyakhiwe nabona badiliza. Kade sikuyini asekukhuluma sesithi asikhethi mhlobo yekwathini? Thina ntilaba babuchiphileyo besithi ngamashoni azobusa amaNdebele. Kade sesithi asikhethi mhlobo wani wangikhona? Yena vele uzithi ungubani sibili kona kho emhlabeni? Engafuna ukudinga abantu. Ngasihloniphe umuntu lo, ngasihloniphe kakhulu sibili ngoba sinje sifuthelene. Engabona ukuthule bona ngani engcono ukuthi ukuthi yachazela ngokwakwenzayo konoko. Basele umsebenzi wangawenza. Ngesibisile into zabangabangazikhuluma. Badinga khona ukube bedikiza kuphela izinto ezenziwa nguChamisa. badize amanye amabandla kanti sebefuna ukudizayina ujamisi ngenxa yokuthi kula indaba enomhawuso xa selesole umsebenzi ngeselesole umsebenzi into kuze into angayenza ibalulekile senkomo emakhaya ndinina thina ngento ezizezanisa
salibona basakazi be-studio 7 yalibingelela labalaleli hhayi siyakubona okwenziwa ngamakhothi vele mina ngangikwazi ukuthi hhayi uchaba ngizowuma ekhothi ngoba umnanga kwahle waqambe de ikhothi ngakakhulumi so okunye vele uhle ukubone so nxa kuyikuthi upresident uchamise sithi singazihluphi ngamakhothi abanye babi benganabazwisisi kodwa hhayi ngcono ngoba sebekubonele ukuthi kuyini abeku-avoida emakhothi ngoba umakhothi avele ngawezandla mina isicelo sami njengabalandeli be-triple C nxa i-triple C ingazozifaka abantu sicela nindikhulumele zaphi izaphi ifithele amakhandidenti indawo zonke izapha ikazithuka i-triple C sicela ukubambana siyevotela abalandeli bezapho bengene ephalamenti sile zapho sizolungisa izinto akula okuzoyehlula ngiyavuma
Studio 7 salibona nilinjani mthokazi omuhle iphoyinti kababuchabango sengiyayithola kahle Uright babuchabanga abantu basempumalanga abayisebenza empumalanga le ephathe empumalanga abantu base bathebelele ngephathe emathebeli kuze kube nini sokho siphathwa abantu basempumalanga izibhedlela ama-ofisini yonke indawo abantu basempumalanga kanti abantu basezindebeleni bona awethu amasefiketi siwasebenzisa nini amathuba othi sisebenzisa awethu amasefiketi azofika nini and benjalo befika futhi ngapha kithi emathebeleleni behlala ema-ofisini ethu abasiqhashi thina bahamba besiyaletha abantu bakibo bebuye begcwalise bona ema-ofisini babuchabango lungisa izinto qondisa izinto shoneni eshoneni ndebeleni ezindebeleni izinto zihambe ngolayini ma kuyukuthi yi-unity kuzwana ikubambana nabo abahlanganisi abahlanganisi indimi zonke shona liye emandebeleleni ndebele liye emashoneni itonga kunjalo kuhlangana hhayi ukuthi bona befuna ukugcwala yonke indawo kuyibovoda no that's wrong
yena umuntu we-triple C kumbe noma yiphi iphathi kodwa ngumuntu nje ovotayo ezimbabwe ufuna kube lo tshintsho wabona wena mdida lokayeke ukusiphaphela lo othi khona akusapoti uchabango uchabango simsapoti ukuthi ulayiphi i-political party alayo why ma uthi uchabango eraiti engavula iphathi yakhe sofikisha uchabango liyevula iphathi yenu livula iphathi yenu libe selifaka kwabantu bese limsapotakhe ningabofuna ukuthi libe zilokhu zenu zimpungulo eziye ezincela igazi ezingena ngelokhu zenu zamanekele ukusijwayela kabi ingabo siphaphela nje abantu balelungelo lokuthi khona bashore into abangayifuniyo ngimbono yabo ingabothi khona ngamashona ma abantu besithi khona into eyenziwa nguchabango i-right akulanto i-right lapha ningabo siphaphela nje ubongo le nto leli ivela lokhu siphaphela ningasijwayeli kabi singabantu bezimbabwe sivotayo lesivotelela abantu zibafaka lapha so ukuthi lilwela bana ngazi ngilwele izisu zenu echabango ilokhu zeni i-MRP isikunywa amaphisiphisi ikunywa izanu lihlulekile ukuqumilizwe i-MRP yazi yakunywa izanu amaphisiphisi manje ayikho selishwele ukuthi liyayenzana lisela nto yokwenza selibhizi seligijimela ngale ukuthi lisapoti uthe limsapoti uthi hayi lingavula iphatheni laliyaphapha li
ngibingelele kwi-studio 7 but mina ama-voice note azofundwa mina azofundwa zokutheni ukufaka lathi imbono lapho abantu bezwe into esiyifunda mina ngisakhamzisa kokulawa bakithi uchabango lo uthi uyalungisa kodwa uyamusha uthi uyalungisa kodwa uyamusha ngoba bekungamela ngokuthi akwenze imanje sisabisa nale zanupiefu bathina uyenze ukwakho ukanti ayisikho chabango ma usizwa ayisikho khona lokhu okwenzayo usuphambanisile izanupiefu iyangena kakho sikokulawa izanupiefu iyangena kakho sikokulawa yikho okufunayo khona lokhu uyehluleka nje kati indaba lingahlukumezi izanu uqale lihlukumeza izanu ziphume embishweni bese lilungisa kizinto izanu ziphumele embishweni
siyabonga siyabingelela studio 7 hayi siwabonile amaqhawe laphana e-embassy eastgate bekhuluma iqiniso so siyakusela ukuthi lathi sonke sihlala sikhuluma lapha i-studio 7 lathi singaloke sikhuluma sibe ku-action manje njengabanye sibajoyine sonke labanye abakhuluma ku-facebook sijoyine labanye manje isikhathi sokuthi siye ku-action manje ama-embassy onke kumele avale njengoba besitho akuvale wonke ama-embassy kungabeli embassy ezasebenza emazweni wonke south africa botswana zambia mozambique la wonke amanye amazwe sikhathele manje amakheshi ezanupi efulawa ashebuse ngesihluku isithathe sithi kakhulu 1998 so sokusikhathi ukuthi manje njengama youth esibaba njengabantu abezibaba basifutsho kwamanye amazwe sukumele sibambane singadlulwa ngamanye amazwe South Africa bazisebenzi yobutwana ba amanye amazwe bazisebenzi so let us sibambane abanye abantu baku FC singayekeleli abantu bebalutshwana besiyakhuluma bebodwa let us sukumele manje join abantu ncedisaneni sibambaneni noma kuyiwakuphi noma bakuplani ukuthi kwenziweni manje sokumele sibambaneni sihlungisilizwe lakhe sithathele ngamachegula ezamfifi manje sokumele sibabonise ukuthi manje asibuyele mna i-5 years lezini nokumele ngabe siqediwe kuze sikhathele ngayo
Studio 7 njani ngufela uqinisa lokhulumayo hhayi indaba kachabango le eyokuthi abantu baforce or abantu bakhishwe kule duzana kuma lentuzana la abezimele isikhundla lezi ababezimele ngibona labo abalethwa ngochabango abantu bengayi lapho vele ukuyalena into engiyibona ukuthi beyingcono yokuthi laba bantu ngama ngabe kuyenzeka laba bakachabango labo bangabavoteli ngaba la ngoba laba bakachabango labo beza beyimpisi embethe isikhumba semvu abakachabango labo ngcono kungene abantu mabevota lapho sivoteleni zapho ukuze sivalele izanu ingayibusi leyayibulawayo ingayibusi imadepeleleni okungabe kungcono yikho lokho hhayi indaba kachabango leyo ukuthi abantu sokuzomela manje bakhishwe kufakwe kanje khishwe lo kufakwe lo ngendaba zikachabango ukuthi yena ngoba une-interest oyenzayo ukukhiphisa laba bantu ukurikhola laba bantu ufuna ukuthi abarikhole kube wuye manje osekashaya isiginci manje osekashaya ikatalo ukuthi laba bantu ngoba kuzukuthi baro balentulo wuye bafoka nguye ezikhundleni so sezobashayela umthetho laba bantu bakithi ma sifuna ukwakha izwe laba bantu bakachabango laba abazonochabango makabavotelwa ngcono thina be-CCC sivotele izaphu ukuze ikachabango lo laba bakachabango laba abazonochabango bengabi nayo i-chance yokuthi bangenelele kulawa ama-election ukuchabango akusimuntu oright uchabango ngumbulali uchabango ngumuntu lo yaphela singambiza sithi isifebe sepolitiki lo ezifeba ngapha singene ngapha isifebe impela sepolitiki uchabango
lawo bekungamazwi enu linabalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo kobikwa ulakho ukumemetheka ngamazwe akulumhlubulo ngenxa yempi ephakathi kweqembu lasePalestine eleHamas lelizwe lakwele Israel uBlinken wethekelele kwele Iraq ngemva kokuya kwele Palestine lapho ahlangane khona lo mongameli wakulelo lizwe umnumzana Mahmoud Abbas. Engakaye emazweni la uBlinken wethekelele kwele Israel lakwele Jordan. Impi le iqale ngenyanga edluleyo ngemva kokuba iHamas ihlasele e-Israel yabulala izizalwane zakulelo lizwe njalo yathumba abantu abanengi. I-Israel iphindisele ngolaka olukhulu futhi ilokhe iqhubeka ihlasela e-Gaza Strip. Sibuze ohlaziya ezombusazwe futhi engowebandla le-MDCT. Umnumzana Dan Moyo ukuthi luqakatheke kanganani uhambo lukaBlinken e-Middle East.
Uhambo lukaBlinken luqhakatheke kakhulu kakhulu ngoba into efunakalayo la yikuthi kube lokukhulumisana phakathi kweIsrael lePalestine even layo iHamas ngoba at the end of the day ukulwisana lokhu okwenzakalayo phakathi kweIsrael leHamas kungagcina sekudonse amanye ama-Arab nations aseduze afana labo Lebanon labo Iran ukuthi bajoyine lempi le and kuzoba nzima kakhulu ukuthi iAmerica esupporta iIsrael ikwanise ukuthi igule lomlilo lo. So mina ngokubona kwami, instead of ukuthi iAmerica isupporte iIsrael ngezikhali, kungangcono imali le isebenze ekuthini lethe ukuthula phakathi kwalamazwe la, izame iAmerica ukubambanisa. Ngiyazi ukubana they have called for ceasefire and uBlinken I'm sure ukuthi imission yakhe yiyona leyo ukuthi apushe isupport yokuthi kube le ceasefire, njalo futhi lamanye ama Arab countries agombolozele iIsrael ukuthi angangeneli, ngoba kungaba yimpi esuka ibe nkulu kakhulu.
Umkhokheli waseIsrael sesike samuzwa esala ukuthi bake bame ukuhlasela eGaza kukhulunyiswane. Ngohambo lukaBlinken lolu singabona yini mhlawumbe kusiba lokuvumelana amacele omabili ebeka phansi izikhalo kwesikhatshana kumbe kokuphela?
Mina ubona kwami isilungu sithi two wrongs don't make a right. Yebo, iHamasi ya attacka amaIsrayeli yabulala abantu abazinkulungwane 1400. IIsrael esikwenzayo ukuthi irevenge for laba bantu isibulala amacivilian angenacala. If iIsrael ibikhona ukuthi itargete iHamasi yodwa ingabulali abantu abangelacala abangekho kulempi le, then yeah, I can understand ukukhulunywa uNetanyahu lokhu ukuthi asoze siphoze, asoze sisizifaye. But the fact yokuthi ubulala ama-innocent civilians ngokubhomba lokhu akwenza iGaza yinto embi kakhulu leyo, ngoba sesibone umhlaba wonke jikelele uqala ukuprotesta izolo nje lapha eWashington DC bekugcwele estradini abantu beprotesta ukubhonjwa okwenziwa iGaza yiIsrael. And ama-demonstrations la siwabone endaweni eziningi. So yes, abantu bathi siya-understand ukuthi lilwisana leHamas, kodwa abantu aba-innocent babulalelwane, abantwana, ingane ezingenacala zibulawelani. So kumele ucabange khona lokhu Netanyahu before aqhubeke ngomqondo wakhe ukuthi asoza stop ceasefire, despite icelwa yi-America emsponsayo ngezimali ukuthi athenge izikhali.
Abantu emhlabeni jikelele kungani bedabukene kanje ngalimpi moyo? Abanye abanengi mpela bekucelele Israel, labanye abanengi bekucelele Palestine.
Inkinga ekhona yikuthi abantu bePalestine bathi bona iIsrayeli ya-invader yathatha umhlaba wabo, and njalo kule apartheid eyenzakalayo lapho. I-Israeli yona ithi hey, lathi silelungelo lokuexista lapha emhlabeni. So i-solution mina engiyibona yile eyakhulunywa ngu-Obama ukuthi kumele kube le two-state solution. I-Palestine mayinikezwe i-independence yayo, bazigavene bona bodwa. So uNetanyahu kumele akhulumisane lo-Abbas, ngoba siyazi ukubana i-Palestine under u-Abbas layo kuvele ngokwayo ayisapotani le Hamas, ngoba iHamas is considered a terrorist group. And ama actions abo, I think uAbbas naye wazama ukuthi a-control iGaza wahluleka. So now also kumele kwenziwe ukuthi ukhulunisane lo le Palestine lo Abbas, bancedisane le Israel to sniff out abantu beHamas, ba-eliminate iHamas, then kuvunyelwane nge two-state solution. Ngoba bangaqhubeka iIsrael ibhomba iHamas iwenza ngakhona, akusoze kube kahle. The whole world is going to protest, and amanye amazwe aseduze nawo azogcina engenela kule mpi, then ugcine sokuqala impi enkulu kakhulu ezothatha isikhathi eside ukuthi solve.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi ulilunga lebandla le-MDCT. Kwezemidlalo, onke wadlalela amaqembu enguqu abalisa eLebantu Rovers, iHighlanders kanye leBulawayo City, uBenson Phiri uthi uthi akufunda esasengumdlali kumphathise kakhulu eminyakeni wakhe wakuqala okuba ngumqeqeshi weqembu lebantu Leopards. Kubika uJoseph Njanji.
Uphiri oleminyaka engamachumi amathathu lowodwa yokuzalwa uqhatshwe ukuba umqeqeshi weqembu lebantu Leopards elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka, njalo ubesanda ukuthatha umhlala phansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu le-Oxford Spurs kusigaba seSouthern Region Division 1. Uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithole esadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Afunda into eziningi kakhulu. I think it bantu Rovers was something similar eyankhulisayo ibhola. And I'm very thankful to the likes of Gift Lomsini, Mekembe Grove, Dita, I do into several Kuruka from Neporis, Lamin Zamotin, Lamin Kuru, the public of Fanny Patch.
Upiri to Kale, Udala Pola, El Kokagile, Omnaga, 2008, Seleminia, Gaili Chumilis Tupa, Moba, Sassamani, Abang, and Gibo Babang and Vumi, Lutia Lale Pola.
A school in a very poor and anything I like for a school, more primary school than that. The boys are reporters of grade 6. Then secondary school in Julia and I'm actually for a paternity for a I think so from 4 hours I don't know what I'm doing. But the thing you can want to have a little bit of a pretty poor, good for a good. But when you challenge your economy pension, when I was a little bit stretching, it was a poor time for I found up school or had a poor janitor.
Opiri Kale with Lalai Pola, Kota Gile, Lalai Kambulo, Pemula Sharks, what to Alapang, Alapulu, Galelo Kembu, as I see as Lalai Kambulism Leopards, or will you sell this as you and Jenny Van to Leopards? Ngemva kokubambana leqembu leBantu Rovers kusuke lapho wadlalela iqembu leBantu Rovers ngo-2011 lapha beyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachumi amabili elaphatheka ngomncintiswano weDallas Cup kwelemelika elalabadlali abalodumo abagoqela uMavelas Nakamba, uKuda Mahachi kanye loTeenage Radebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu leZim Leopards lapho adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebizwe nguAmin Somapiri, kodwa uthi lakhona lapho salamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but nganingekho ukuthi sitona ndokuthi akuya ku-tournament kanjalo azibelele endlini. Then asazihlalela endlini, I think kwaba ngabo 1 emini zo senior phone happened Benson kosomana njengomuntu vele umuntu ongani lolawo uqase ukudidisa eyawufunya dingwa kanjani yakubiza ufuna ukubuya ufuna udlala ibhola enxa ufunekela na but coach mina ibizo lambe kanjalo. So I just, when you use your own business, you go kitchen rooms in Zimbabwe, kitchen microwave. I think I started that. You know, so people think, but what happens in your, you know, center center because I remember that was the time we introduced the Christ to who I did that. It was very good too.
Ekusukeni kwakhe kuqembu leHighlanders uPhiri udlalele iqembu leBulawayo City njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu leOxford Spurs elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngumnikazi weqembu lebantu Leopards uKenneth Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeshi weqembu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Sikhangeleke imbiko eliloba ekhasini lethu le Facebook ale VOA Ndebele, ikakhulu lifaka ama comments kundaba zethu esiyabe sizidindile khonapho ezitshiyeneyo. Kulodaba silufakeke enkundleni lapha oluka mnumzana Sengizo Chabangu, yena othi bazabhalisa amalunga ebandla labo azancitha kuma by-elections kusasa. Sizweke ukuthi bathina balaleli. Kulo Vincent Ngwenya uthi yena ngilombuzo ukuthi ngesikhathi sokhetho olwedluleyo babe kuphi njalo indaba engabamisanga masinya than to play with the people. Ukhuluma ngoChabangu ke lapha. UTrust Mncube uthi yena bahlulekani ukuxosha into le enguChabangu. Kuzoba lo Wallace Khabo uthi yena mabancintise sibone. Kuzoba lo Nkululeko Fasto uthi yena isidumbu somuntu leso. Yeliqhubekeke lisethekelela ikhasi lethu kuFacebook kwasihlobo esithandekayo eliphansi kwesihloko esithi VOA. Ndebele siziphetheke ngebezihamba phambili. Ozithi ungonobhala jikelele we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele ku-nomination court ezahlala kusasa. Kodwa abe-Triple C abahamba lomholi waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni futhi akumelanga lwenziwe. Kwanele Mthwaka zomuhleli khumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past 7 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo Muntungamilinkomo.